Number one, ngizithembile ngalokhu engabakwazi empilweni, emisebenzini engake ngayiphatha, ngenhambo engazihambayo ukuthi abantu bakithi sengingabamela okulohlonzi, ngibakhulumele okulohlonzi, bangithume, bagijimele okulesiqubu, ngisebenze okungasihlakalanga, okuthembakeleyo. Inhlupho zabantu bakithi ngiyazazi, lapho eziqala khona lezigcina khona ngoba ngizalelwe ePlumtree ebulilima West, ngafunda ePlumtree ebulilima West Kotokwana, ngafunda ePlumtree ebulilima West Tokwana Secondary, ngafunda ePlumtree ebulilima eThekwane High School, ngafunda sengiqeqesha lami ngisiya phezulu esigodlweni eHarare, ngabambabamba le msebenzi ethini, kodwa ngingumuntu ohlezi nje ebuya ekhaya ukuzosebenzela ekhaya ngokuthunywa imisebenzi. Ngisiya ngikhula lami nginanzelela inhlupho ezidinga indleko ezithile ngabantu bakithi. Okwesi-two, ngifuna ukumela ibandla leZANU-PF ngenxa yokuthi yilo ibandla mina engakholelwa kulo ukuthi yilo elilama-solutions wonke angadingakala ekuhambeni njengelizwe. Ilizwe lonke lonke ilizwe lilama-revolution. Akula lizwe elingakaze lifike kwelinye ibanga ukuthi kuba le nhlupho. Labo America bona labana bake bahlangana lezinye inhlupho ngabo-1779. O-France bona labana bake bahlangana labo-French Revolution. O-Russia bona labana bake bahlangana labo-Russian Revolution. O-German labana bake baba le mali engathengiyo efukwa ngebhara. Abantu bengabokhangela iZANU-PF bese becabanga ukuthi inhlupho esike sahlangana lazo njengelizwe zidalwe iZANU-PF. It's international politics at play that comes in then to factor izinto ezisuka zithi affect the economy, affect the moral and social fabric. Ngenxa yokuthi i-economy when it's affected, it screams. Once it screams, everything else responds. Ibandla leZANU-PF is tried and tested. Okungenza ngithande ukuthi ngibe lilunga elingamela iZANU-PF yikukholwa phezu komkhokheli wethu uPresident Emmerson Mnangagwa Mnangagwa, engumuntu olembali elolongekileyo engithi nxa ngiyibala kumbe ngiyikhangela kube ngiyitshela abalandeli bethu abeZANU-PF ngizwe ngingathi ngithumayela ivangeli elihambayo.
Baningi abakhuluma kuhle nxa befuna ukukhethwa bangene edale lephalamende bethembisa abantu izulu nomhlaba. Wena uzazigcwalisisa ngani njani njalo izithembiso zakho? Sikhangele ikakhulu lapho vela khona, ngiyazi kulobuyanga imigwaqo ifile ngamagodi, kuyini kahle kahle ozakwenza ukuba na ulungisise lezo ndubo?
Okwakuqala, ummeli wedale lephalamende nesilungu bathi the lawmaker ngabantu abakhangele ukukhanda imithetho eyenza ukuthi ukusebenza kube lula, kodwa ngendlela esokungakhona kule minyaka ummeli wedale lephalamende usuka laye abe umuntu okumele aphatheke kwezedevelopment. Ukuthi uphatheke kwezedevelopment kudingakala ama-resources, okokuqala ngathi yimali. Okwesibili kudingakala ubungane lalapho okungatholakala imali kumbe uncedo. Okwesithathu kudingakala ukukhuthala ukuthi ungabi ngumuntu ohlala phansi kumbe ungumuntu osehlala elobela koBulawayo kumbe elobela eHarare, abantu bekudinga ngalo befuna ukuthi bakukhalazele ukuthi sokunje sokunje sokunje. Okokugcina engithemba ukuthi yikho kudingakala ukuthi ummeli wedale lephalamende akwenze ikudala uhlobo obungaqhumekiyo phakathi kwakhe labantu abamkhethayo. Abamkhethayo abamvotela bamfaka uxa, lalabantu abangamvotelanga sibili, kodwa nxa esekhona phana babe sebengabakhe bonke, kuthiwa halawulo ndego muze muze inothi into ebangubosi. So nxa sebengabakho bonke, wena awuzakhangela ukuthi abami vota kanti uzabaseza njani, sukhangela ukuthi isigaba ngesigaba kasithola intuthuko. Sithola intuthuko bani? Ngoba inkinga zethu ziyatshiyana kusiya ngezigaba ngezigaba. Kutholakala ngaphi kanti uncedo lolu olunjalo? Uncedo lolu litholakala kanje, uyaqoqoda lawe kubangane, especially ezigodlweni kulama-embassies, abameli bakwamanye amazwe esidlelana lawo. Ama-embassies banazo inhlelo zokuthuthukisa izigaba izabelo ikakhulu emaphandleni. Uyecela lawe upresente okuthiwa ngama-position papers nama-applications nama-project proposals. Utshela abantu ukuthi abantu bakithi bakha amanzi kachana kubo-15 to 20 kilometers away, izikolo kunje, izibhedlela kunje, iindlovu sezathuza ucingo lwemabhongane, akusela amanzi, idamu lemabhongane lidinga ukuvulwa njalo. Sicela ukuthi amagetsi ancediswe ukufika emayitengo,